Endabeni zethu lamhlanje lilo Praxedes Jeremiah, abenhlanganiso yamagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights, baveza ukukhathazeka ngomumo wokungananzwa kwelungelo loluntu elizweni kanye lokwehluleka kwahulumende ukudinga uItai Dzamara onyamalaleyo ngomnyaka odluleyo. Ababona ngezokulondolozwa kwamalungelo oluntu emhlabeni jikelele abe Amnesty International bathi bakhathazekile ngokungalungisiswa kwesimo semithetho yeZimbabwe ukuze ihambelane lokumunyethwe yisisekelo sombuso welizwe. Ukukhankasela usekelo kulabo abadinga ukuncintisa kukhetho lukamongameli weMelika kubekela phambili kubandla lama-Republicans umnumzana Donald Trump elokhu ekhokhela. Kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe, lamhla sixoxa nomnumzana Zenzo Ncube ohlala eBhilithane othi ukudla kweZimbabwe nguthaphuchiye eLondon. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela isimo sokulondolozwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe. Lingakuthiwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-8 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930 12080 low 15460 kHz ku shortwave. Sitholakala njalo ku Facebook ekhasini lethu ele VOA Indebele.